So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alinga litshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 7 Ntulikazi 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa amkhokheli weMDC Alliance baqhubeka ngemikhankaso yabo esigabeni seNkabazwe. Kodwa kwabulawayo bekuzithulele zwi kungakhanya ukuthi ukhetho selusalelwe ngamaviki amathathu kuphela ukuthi lwenziwe. Amalunga ibandla lemthwakazi Republic Party athi asebotshwa mahlayana engelacala.
Amadeputies amabili ake afika endlini ko-VP besithi bazomkhangela ukuthi usafe yini bagcina ukuthula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa amkhokheli weMDC Alliance baqhubeke ngemikhankaso yabo esigabeni seNkabazwe lamhlanje. Umnangagwa utshela abasekeli bebandla leZANU-PF eGokwe ukuthi ulethemba lokuthi uzanqoba. Kesizwe amazwi akhe.
Comrades of Fashion Central, victory is certain. Apa ikubanja sazaletala Bhayibheli kuthi inko kunenguwa yokulimba kwentenguwa yokukhoa.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Chamisa yena ubesezishabane lapho atshele abasekeli bakhe ukuthi enganqoba uhulumende wakhe uzakuba emncinyane kakhulu, njalo abaphathintambo bazaba bengela abasekeli ukuze kulondolozwe imali. Kesizwe amazwi akhe. Lawo ke ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli womanyano weMDC Alliance esemhlanganweni werally yezishabani. Ukhetho solusele lensuku phose ezingamachumi amabili kuphela ukuthi lwenziwe, kodwa kobulawayo kuthulisele akutshengiseli ukuthi kuza kuba lokhetho olulenani labancintisayo eliphezulu okungakaze kubonakale kumbali yelizwe. Lamhla khona bekuzithulele lanxa kubikwa kuke kwabonakala abalutshwana abazancintisa besenza imihlangano emincinyane. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekhona le kobulawayo.
Idolobho lakobulawayo lilabantu abafuna ukuncintisa ukuba ngamalunga edale lephalamende abangaphezu kwamakhulu amabili, i-200, kodwa kulezihlalo ezilitshumi lambili kuphela, i-12. Izakhamuzi zakobulawayo zithi ukuthulisela okukhona kuyasolisa. Umnumzana Nkosikhona Ndlovu uthi ukungakhankasi lokhu kuyabasolisa. Uthi kukhankasa amabandla amadala anjenge-MDC kanye leZANU-PF. kodwa lawo mabandla awatshengiseli idlabuzane. UNdlovu uthi ekhaya lapho avela khona amabandla amatsha abawafunayo awabonakali.
Ukuthi abantu abakhankasa ibona baba kudala sibazi njengamaphatha busayo. Lalona lele liseduze elincintisa kodwa lamanye amaphathi sebesiwafunta ngene awakhanyi awakhampeni bakhampeni asibazwela khatshana abanye sibazwele kobulawayo thina singabantu bemakhaya ukuthi sibabone siphunguze ukuthiwa kulo mtonje lonje lonje kuphelele khonapho kodwa ukhetho sibona luyasondela ngelanga ngelanga.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Thalita Sibanda uthi lapho asuka khona kulabantu abafuna ukuncintisa abangamachumi amabili kodwa ababonakali ethi kukhankasa abantu ababili kuphela.
Into emangalisayo ukuthi abantu abafuna ukuvotela kabakhanyi bangu-22 kodwa ukuthi bakubenzani abakhanya ngabe MTC labezana. So ukuthi kanti ukhetho lwakhona lunjani ngoba solufikile 20-30 lokho bengakabi kungabonakali kulokho kuma abantu ababili abakhuluma ku radio kuphela. Manje kuzahamba njani asikwazi ukuthi kwenzakala njani. Yalo sifuna ukubona into ezicacayo sifuna ukubona ukukhanya sibe ukuthi kwenzakalani sizubuhlungu nxa siphonga ukubona abantu bengakhanya ukuthi benzani.
Umnumzana Abel Moyo isakhamuzi sakobulawayo uthi inani labantu abafuna ukuba ngamalunga edale lephalamende liningi kakhulu njalo usola ukuthi kungani abanye bazophambanisa ukhetho.
Singakhangela ukuthi amakandidate avele khona ayi 212 esikubuzayo thina ukuthi inyawo ukukhanya kuyizanu PF le-MDC Alliance kuphela abayibo abahamba becampaigner laba abanye balandeni vele ngaso bantu ababezophambanisa nje.
Ukuthulisela ukukhona endaweni zeMathebeleland kwenza uZulu asole ukuthi iningi labancintisayo ngabazophambanisa ukhetho. Enyangeni edluleyo, uphenyo olwenziwa ngabe Afrobarometer lwaveza ukuthi amabandla amaningi amatsha awaziwa nguZulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo 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 mtswaka domuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318 ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party athi asebotshwa mahlayana engelacala izolo kubotshwe umsekeli kamongameli unkosazana Presia Ngulube. Lamhla kwabotshwa elinye njalo ilunga lebandlaleli umnumzana Innocent Ndlovu. Seyisificakalo lunye amalunga aleli bandla asebotshwe esetheswa icala lokutshengisela esola ukuxotshwa kwezisebenzi ze-TM Pick and Pay ezesiNdebele kuqatshwa izisebenzi zesishona. Amanye amalunga la ayalandula ukuthi ayikhona ekutshengiseleni lokhu. Siqoqe lo mongameli webandla leli umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Siyabonga mfowethu, siyabonga la kubalaleli. Into eyenzakala ekhaya laphana isinzima. Izolo uVice President wethu uPresia Ngulube bamthethe ngemva kokuthi waye applyele iroadshow kusasa endlulelo phengula. Bamfonela bamtshela ukuthi ngencwadi yakho ye-clearance i-right kuzoyithatha. Uthe efika khona ngale eSouthampton bafika ke bamtshela ukuthi sebothiwe ngemva kokuthi wabonakala ephatheka kukutshengisela kwako pick and pay phakathi kweviki edlulileyo. Bamthatha ke walala esentrali ose waphuma khona namhlanje sebhadale ibheli $100. Kusenjalo ke kuseni elinye lamalunga ethu uMashali Sibanda laye ube attende ikhoti ka-vice president, bamdobha futhi khona phana e-Third Gold bathi ngomunye wayekhona ko-pick and pay. Sathi sathi yebo sikubonile, bazodobha elinye ijaha futhi u-Innocent Ndlovu. Engikhuluma nje bobabili u-Innocent Ndlovu lo Mashali baphakathi nje bavalelwe e-Central Police Station koBulawayo.
Kanti kungaba kuliqiniso yini ukuthi labo babekhona embuthaneni lo okutshengisela njengoba sisizwa kuthiwa babengekho, kungakuhamba njani?
Hayi, okuliqiniso ukuthi ngibone ngani babengekho, kungabantu ababajayeleyo nje mhlawumbe ukuthi babazi ngoba ngama-face ajayelekileyo khwaphana koBulawayo. Kanti lakhona nxa babekhona indaba bebaqaphela besiya ekhothi namhlanje bese bebadobha besekhothi. Kanti lawo VP indaba beqala bemfonele bethi ngabuye ezothatha i-clearance letter, beqede lapho babe sebembopha. Ngoba kumaviki ambalwa adlulileyo amadoda ephisi amabili ake afika endlini ko-VP besithi bazomkhangela ukuthi usafe yini, bagcina ukuthula. Sengikutshe ukuthi nxa elecala indaba bengamlandanga bayamdobha endlini, ngoba balesikhathi abake bayafika khona besithi bayamdinga bazokhangela ukuthi uhlezi kahle yini kulaba amhlukumezayo.
Manje lamhlanje kuthiwe yena emthethwandaba.
Emthethwandaba njengabanye labana abadalelwa amabheli e-600 bengu-6 last week, laye uphiwe i-charge efana nayo yecala lebheli efana nayo la ma-conditions afana nayo. Waba ngumuntu-ke osezahamba ekhothi ngelanga elilandelayo.
Umqondisi Moyo ngumkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, besikhuluma la ecingweni ese-South Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampala kobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela.
Kwezemaphandleni lamhlanje ke sixoxa ngodaba lokubana kulamalunga amabandla aphikisayo afuna ukuncintisa amaningi kakhulu okungakaze kubonakale. Lokhu sekuthiye izakhamizi zeGwanda zingasazi ukuthi kanti pho siyavotela bani. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube eseGwanda.
Bangamathumi amabili lantathu abazancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe lonyaka, kuthi abafika phose ekhulu bazancintisa ukhetho lwabameli bedalela ephalamende esabelweni sezansi yamaNdebeleni. Ukudabuka phakathi kwebandla le-MDCT kanye nokubunjwa kwamabandla amatsha sekudala uhlupho kuzakhamizi eziningi ebezazijayela amabandla abalisa iZANU-PF ele-MDCT kanye lelezaphu. UNkosazana Mary Jane Moyo oyenkaje uthi kuza kuba nzima ukukhetha.
Manje mna kuvota, mina ngizavota ngithini? Lo yavotelwa, lo yavotelwa, asizange sisakwazi ukuthi thina zalukwazi ukuthi esingivotela yokonyabo kuphi.
Ngaphandle kokudideka ingqondo, uMamoyo uloku esaba ngodaba lokuvota lolu.
Kuqondile ukuthi lisazibulala, thina sikwazi phela ukuthi lihamba njani. Ngikhethe engimthandayo kathi isibuza lami lelile isithupho sami siyabhalwa lapha ebhukwini lalojaha umkhwenyana wami. Kuzabonakala phela kubo ibizo lami lelana libhaliwe laphana. Nanje libhaliwe ibizo lami.
Esinye isakhamuzi uMnumzana Mandla Nono wakwaMzimuni uthi bafuna ukukhetha abameli abakodwa ukhetho oluzayo.
Njengezakhamizi lo nyaka asifuni ukukhetha abantu abalamapromise asemaphepheni, sifuna abantu abalama-development abayenzayo endaweni esiwaziyo esawubonayo. Sesikhathele ngaba laba bantu laba abafika belala ephalamenti befika bengeza ukuthi kukhulunywane kudibhethwane.
Abamenywe ukuzohlola indlela lolu khetho oluzaqhutshwa ngayo ama-election observers asuka emazweni kumanyano we-European Union sebefikile kulo mhlubulo lapho ababhoda behlola umumo phambi kokhetho kukhangelelwe ukuyavota Mhlaka 30 kulinyanga kusenjalo loba nje indlala isiphakile ezansi emandebeleni izakhamizi kulumhlubulo zithi ziyalwamukela uncedo lokudla oluvela kokhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ezivalisa i-USAID zixhumanelwa nkosazana Patience Moyo emadlambuzi ePlumtree ezohola ilambazi lamafutha okuphekisa okuphiwa labo abalabantwana abangaphansi kweminyaka emibili yini inhlanganiso.
Uhlelo lolu olwe USAID luyasinceda kakhulu okokuthi kathesi asahlangani lama-problems, ngakho siyaluthakazelela kakhulu lolu hlelo.
Ezansi emandebeleni ihlezi ibhekane lendlala embi ngenxa yokungani kuhle kwezulu, njalo iningi lithi lindlala izaphela kuphela xa kungakhiwa idamu lethula iManyange dam kusungulwe izivande zokulima ngokuthelezela. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe, lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula
gukama.
Lo ngumsakazo weStudio 7 osakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle. Siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje ke uhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Khipha Ngwenya, isakhamuzi seGaluka eLupane. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo Nkosi yami.
Ye, ungasitshela ukuthi udubo lwemali lunjani ngapho? Sizwa kuthiwa emadolobheni hhayi lungani solunzima kakhulu, lunjani khona ngapha emakhaya eLupane?
Hhayi, imali yathi keshi bruwami, iqiniso lihle kayibonakali, isibhono sentwala sibili, imali kayitholakali. Imali lanxa ule mali, imali yangikhona iba sefonini, iyathi keshi sibili hayi ayitholakali.
Manje nxa usiya ezitolo ungelayo efonini ukuhamba njani? Izikhona yini ezinye indlela elizisebenzisayo?
Ya, but imali awuthe wathengisa okungumdida wakho omunye wakunika idola kumbe i-two dollars uyakwanisa ukusebenzisa that hard cash, but if nxa ungela i-hard cash you are using i-cocash yona le yiyo yathenga ngayo.
Manje khona emasimini kumi njani? Kukhona yini la kuvuna?
Ya, emasimini kahle kahle andivele kuthiwa abadala kuthiwa lonke lingeze lithole at the same time, but abanye hayi batholile ukuthi bedlulise nje umqando only. After umqando kushinta amadoda umile bophe ziqine sibi.
Manje uZulu okwakathesi uphila ngani, ikakhulu sikhangela ukuthi udaba lwezithebo lungani luhlala lihlupha?
Khona lokho ababezange belofuze sibili, njengoba iZulu lalikhona mbijana bayadla wona lowo mfusho okhona thula kwabanye sokuchazile kwabanye kabachazanga, but laba kungachazelwanga hayi lokho esincengisa kibo lathi esichazelweni.
Zona izifuyo zinjani, zike zacuba yini emnyakeni onalo usanda kuqala iZulu lingakani kahle?
Hayi hayi hayi, akwezifuyo sibili, hayi akwezifuyo azange ngibone sibili. I-challenge esilayo ngiyamanzi nje kuphela during ngabo October laphana, but after i-rain season la kusiyafika nawo kathisa, hayi inkomo ziyakhangeleka zibuncwala sibili, ziyacazimula.
Ye, manje mnumzana kuhamba njani ngezompolitiki lapha ezombusazwe? Bakhona yini abayake bebuye bezokhankasa?
Lokho nje yesh, mina my life hayi angithandi nje ukuthi ngixoxaxoxe ngakho. Mina kwami vele nxa ngixoxa lami ngiyathanda nje ukuthi sensi kakhulu kwento zefamily, hayi zepolitiki. Hayi angizithandi in my life.
Oh, vele zona uzithandi empilweni yakho, kumbe kukhona okwenzakalayo kubangela ukuthi ungazithandi?
Hayi vele kuba ngumpolitician vele, hayi vele hayi angithandi vele.
Engikutsho nje ukuthi uyakubone yini abanye bebuya bezokhankasa abe politics kodwa wena ungangeni phakathi?
Hayi hayi, but ilanxa ngibabona nje ngababona bezihambile emgwaqweni, but ukuthi baya besenza njani hayi angazi lutho, but lanxa kubabona ngabantu ngababona ezilayo nje obuya buhamba emgwaqweni.
Ye, manje ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kusiyaphela umnyaka wena lowo kuyaba kuhamba njani, njengoba usitsho wena ukubana lathola okuncane emasimini, ubona ngani kuzaba kwedlula okomnyaka odluleyo?
Ya, khona vele hayi, kodwa sonke kasiswelanga, bakhona abatholile, it means ukuthi lathi sizabe lokho sicela kubona khona laba abatholileyo sincengisa sithilise sibamba u-19.
Hayi, kwezwakala isikhathi sesingasavuma. Ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngiyabonga kakhulu, libevela ngemihle, litshone kahle zihlobo zami lonke indawana yonke. Ngiyabonila ngalethela namhlanje.
Hayi, lathi sibongile. Lo ke ngumnumzana Khipha Ngwenya, isakhamuzi sedaluka eLupane. Ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba, lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Okwamanje ke sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa loNkosazana Precia Ngulube, umsekeli kamkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party. Oncintisa kukhetho lokudinga ozamela injuke lobhemula kobulawayo edalele ePhalamende. Siyakwamukela kuhlelo.
Okay, ngiyabonga. Ibizwe lami nguPresia Ngulube. Ngikhulele enjube kodwa ngizalwa eGodini eDoyana. Primary ngifunde uGrade 1 up to 7 eHelen Primary School enjube. And then ngayafunda enjube high form 1 up to 6. I did temporary teaching for a little time, then ngase ngise South Africa. I went to college and then ngangena kuma organizations South Africa, and then I went on to join Consent Matevelen Youth, where engihlangane khona labantu abaningi abase ezimu ngapha ngasesayidini yasemathebelelen. Yikho lapha engaba le-interest khona ukuthi ngizwe ngalowo mzabalazo owemthwakazi. That's when I joined MRP, Imthwakazi Republic Party, ngoye 2016. Kubo mama ngakhanya ngingumuntu ayi-outstanding ekusebenzeni because I used to organize ama-protest, ama-marches, lamanye amakhombezi khona ngale South Africa. I used to i-leadership vele bengiyi-leader naturally.
Njoba usithi uzancintisa enjobe lobhengula, kuyini okubona kuhlupha ngempela esigabeni leso ongabanceda ngapha abantu?
Njengoba vele ngikhulele enjube, inhlupho zabantu basenjube ngiyazazi kakhulu. Injube lobhengula kungamalokithi amadala, isimo selizwe siba sukumezile ngendaba zama-pension funds, abakwanisi ukuthi babhadale ama-rents. And i-council vele akukhangeli ukuthi abantu laba abakhulile kumbe kanjani, they just charge them okufanayo. Abantu labana bahlala esimeni esinzima, kathesi akulama-street lights, akulamagesi, nxa behambe usuku kumnyama. Sesikhuluma nge-development, izindawo lapha ababehlala khona esingathi lapha ababechitha khona isizungu azisekho, sezathathwa ngabanye abantu zaprivatizwa. Thina njengabantu besintwini, indawo zokuzilibazisa ziqakathekile kakhulu. Le ndawo lapha intsha i-youth engafunda khona izinto like from abantu abadala, imfundiso zomdabu, isiko, like ama-recreation center awasekho njengakudala ukuthi ayekhona. Enye into okusenza kayiqakathekisa like i-education, kukhona abanye abantu abangafundanga. Kwakukhona ezinye indawo enjengalaphana enjube phezulu ku-ekanyani women's club, kwakulabantu abadala ababefunda laphana but akusekho khonokuyana okunye izinto. Okunye futhi engikukhangelayo ngabantwana abangelabo abazali abase-South Africa. Abantwana labana babachiya bengela ama-birth certificate, bengelawo abantu abazabakhangelela ukuthi esikolo bazoyenze njani. And then abantwana labana bese behlala bengahlayi esikolo, labo gogo ababagcinileyo bancedise bathole izincwadi zokuthi banjani babaqhube babase esikolo.
Uqhuba njani umsebenzi wakho omkhankaso? Likhuluma ngobandlululo lwabantu beMandebeleni. Kulula yini ukusebenza ngalowo mbiko lokusebenza njalo ngowesifazane?
Akukho lula ukusebenza ngaleyo ndlela ukuthi kukhona abantu bakithi abangakabhilivi, abangakakuboni thina esesikubonile ukuthi siyancindezelwa. Khathesi kunje ngangibizi imeeting, mina a closed meeting, and then waba khona umuntu wakithi wangiripota emapholiseni wathi mina ngibiza ama meeting angakwazakali ukuthi ngawani. So amapolisa abuya ezongicubungula ukuthi kathi ngibiza ama meeting kanjani. Ngacho ngathi hayi ama meeting aklosi umthetho ngiyawazi. I don't have to report them ukuthi amapolisa abe khona. So kukhona abantu bakithi abangazifisiyo, like abathatha ngathiwa into esiyenzayo maybe ukudlala oyiwenza ufuna ukuphuma emthethweni. Lapho engihamba khona ngiyameka sure ukuthi ngiyazama ukuthi ngifundise abantu ngokuthi le nto ethamba ngayo umgabalazo lowo ethamba ngawo awuthi ukuthi maybe silwa lo mhlobo othize, kodwa silwisa lezi zinto ezinjani ezihluphayo esesizi-identifyile ebantwini. Kungenza ukuthi ngisebenze kanzima, sometimes angilaso isikhathi sokuthi ngihlale endlini. Ngisebenze labo khansila bami abayi-2 ku-ward 12 laku-ward 14. It's possible ukusebenza njengomuntu oyindoda usebenze esikhundleni esiphezulu ephathini. I think it's possible.
Leyo balaleli bekuyingxoxo loNkosazana Precia Nguluwe, umsekeli kamkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Njalo uncintisa kukhetho lokudinga ozamela injube lobhengula edalele ephalamende. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Kwezemidlalo, iqembu le-England selifinyelele ukuya kuma-semi-finals alo mdlalo owe-World Cup ngemva kokunqoba eleSweden nge-2-0. Sikhuluma nje amaqembu athi iRussia leCroatia asengenile enkundleni adlala kumzuzo emithathu nje elandelayo. Asizweni uNtungamile Nkomo weStudio 7 exoxa lo Muzi Ncube ngemidlalo le esaqhubekayo kwele Russia.
Yeah. Laphana ke zabe zidibene sivili. Kodwa yabona ukubona kwami iBelgium ngendlela yatshaya i-comeback yayo laphana idlala leJapan. Uyayibona sivili ukuthi izimisele kakhulu ukuthi if ikwazi ukuthi khona ingadlula lapha kuBrazil sale i-one game nje kuphela. IBrazil layo ukuthi nje yaphomba ukuqalisa nje. Uyabona ngaso Brazil liyana edlala okujwayelekileyo. Yabona njengoba sibona nje uNeymar la engani umuntu odedesayo kakhulu bemkhathuna lapha simbona kuma social media. So bengabuya bengazimiselanga. Hayi uyabona ukuthi ama European teams ajwayele ukuthi ayikhulele kakhulu iBrazil. Yakhumbula iBrazil ngathi ukuthi bayichaya futhi iGermany baphinda bayichaya futhi yilokhu zeni iNetherlands. So uyabona ibhola lakhona yilo lele eleBelgium. And iBelgium ibophile sivili phela yabona ukuthi hey recovery ababa ichayo laphana eJapan ndoda hayi ayingachiphanga ukuthi usuke from 2-0 ugcine winile 3-2. Uyabona uyabuza misele sivile especially at the World Cup stage. So weighing the two mina ngibona ni iBelgium sivile yiyo i-team ehlangeneyo kakhulu ukuthi hayi ingayithatha sivile yona le World Cup.
Ukufinale ubona kuhamba yona iBelgium laliphi iqembu?
Yabona ukuthi ilokhu zeni iCroatia ngabo ngabo baqinile kakhulu yabo iconsistent kakhulu and ngibona ngani zingangqikilana naleyo ndlela mlumzana nkulu. I-England uyayibona layo ukuthi ikhanye iqinile sivili, you know, but nje ingani isoloko ethukwethuka nje mbijana mbijana ngoba ema-penalty laphana laba bengasakwazi ukuthi bayisimo kwani. Bebona ngani hayi kono kano kwa kudala ungabafikela futhi.
Alo ke ngumuzi Ncube umlandeli womdlalo wenguqu ubexoxa lo Ntungamile Nkomo we Studio 7 ecingweni yase Virginia khona ngapha kwele Melika.
Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back.
your color. You got the pedal.
Walala wasala ingoma ka Casper Nyovest ethiwa yona Colors esidubela uhlelo kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Umongameli Emerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa mkhokheli we-MDC Alliance baqhubeke ngemikhankaso yabo esigabeni senkabazwe kodwa kobulawayo bekuthula izwi. Silugqiba-ke lapha uhlelo igama ngu-Chris Gande.